Umanyano e-OAU, sile mnyaka engamathuma esithupha 60 years wabunjwa. Ngenhloso yokuphathisa amazwe ayelokhu ephansi kombuso wabahuquluzi benotho nongcindezelo lwabamhlophe. Kwathi ngokukhululeka kwe-South Africa elaba lilizwe lokugcina ukuthola inkululeko, wasuqhubeka ukukhuthaza ukusebenzela intuthuko, ukuqinisa ubudlelwane balamazwe kwezokuthengiselana, ukubambana kwabensundu, ukulondoloza amalungelo oluntu lokuncedisana kuhlupho amazwe la ahlangana lazo kuleli zwekazi. Lapho sobizwa ngokuthi yi-African Union, ugogo Rosenyathi sakamisa koBulawayo yena ke uthi African Union iyazehlulekela.
Ayithakula kubambana, siyancindezelana njalo siyahlukumeza nabanye. Khala abantwana eGoli ngali bathi bayaxutshwa kunjani njalo. La maprilulu, la yena lo khangela ukuthiwa ngomafezi. Uthi kabaphenduka abanye ngababa promise ukuthi babafaka amathayi. Kambe kungabe kuyimpilo yena le, yikho kuthiwa yikubambana na kwama-Afrika. Sixotshana thina. Afrika abantu yona le. Hey, bese Britain khona labantwana be-Afrika. Ngale futhi bafike bahlukuluzwe. Manje abantwana bayaphilela ngathi. Yiphi Kenani yangikhona lapho kuthiwa bazayiphilela khona. Thina sodwa sivela ama-Afrika wonke singabambanani. We must have to unite. Sibe ngabantu banye.
Umkhokheli webandla lezaphu uMnumzana Sibongiseni Nkomo uthi lumanyano wawubunjwe ngenjongo enhle, kodwa abantu be-Afrika abakhulekanga ngitshola kancane, ikakhulu eZimbabwe.
Ubuhlungu ukuthi sibone lokho i-Afrika yaqala ukukhululwa okwakuyinjongo ye-Organization of African Union eyadalwa ngokukhuluma ukuthi kungaba lelanga elingaka kukhalenda abantwana be-Afrika bengakhululekanga. Umnotho wethu lamhla uyathathwa. Thathwa ngama-China, thathwa wo wonke umhlaba. Thina abaningazi itesima esingayidliyo inotho ye-Afrika.
Ibandla le-Citizen Coalition for Change, i-CCC, ithi lolu suku luqakathekile njengoba lukhuthazana umanyano wezwekazi le-Afrika. Umnumzana Gift Ostalos Ziba isikhulumeli saleli bandla.
Thina sithakazelela ilanga-ke le-Afrika yonke jikelele. Kodwa silokunanzelela ukubana ke into eqhathekile e-Afrika ikubana abantu bemanyane lokubana silungisise ke udaba lokubana ke e-Afrika kube lobukhokheli obuvela ebantwini, obukhokheli obulandela ke umthetho welizwe lapha ke abavela khona.
Umnumzana Innocent Dibale okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters EFF eZimbabwe uthi ke imincele ayikhijwe i-Afrika ibe lilizwe elilodwa njengeMelika.
Sifuna i-Afrika ebambeneyo, sifuna i-Afrika engelabandlululo, sifuna i-Afrika engaboni any African as a foreigner anywhere in Africa. Sifuna i-Afrika e-under one presidency, e-under one military, e-under one currency. Sifuna i-Afrika as a expropriator in land without compensation, ithathe umhlaba ebantwini iwu distribute for equal use for every African i-Africa jikelele.
Umnumzana Mabutho Moyo lilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi sokwesikhathi izwekazi le-Africa liqine lizenzele izinqumo zalo zodwa.
I-Africa isikhathi sokuthi ibe lelizwi entweni esiphathelane lempumelelo yayo. Singazange sibuze kwamanye amazwe, kumele sizidecidele sodwa phecelezi ngesilungu okuthiwa i-self-determination. Yiyo i-purpose yalolu suku. Siyabona kunenge okwenzakalayo kula mazwe afana labo-America labo-Britain azama ukuthi ancindezele imicabango yama-Africans ngokubakhethela abangane.
Inkokheli zomdabu ziyalisola leli langa zithi alincedi lutho. Induna enqameni eGwanda uChief Mathema ngomunye oqhothoza lolu suku.
Ilanga nje labekwayo kodwa lingala uqothoba uthile phakathi kwabantu ophakathi kwesizwe. Engikukhangeleleyo kunengi okufanele kwenziwe ngabantu abathi bangama-Africans. Okunye okungani kumqoka ongembamba kubi ukuthi ucross house e-South Africa uyabuza i-passport. Ngathanda ukuya eZambia ngiyabuza i-passport. Khonokhana yikho kwenza South Africa ingani iqamqamukile kakhulu. Kanti-ke ngayo iyafanana labo United States of America. Khanye ukuthi sibili siyazigqaja ngokuthi singama-African ngoba sonke sihlangene sibe sikhumba sethu esimnyama.
Ingcwethu ecubungulayo ezombusazwe uMnumzana F Idlela Ncube uthi uZulu uzathakazelela lolu suku nxa i-Afrika isisenzela into yonke njalo isimanyene okoqotho.
I-Afrika de kayitsho lutho ebantwini base-Afrika ngaphandle kokuthi kuze kuphele izimpi, kuphele ubuyanga, kuphele indlala, kuphele ukubuswa kabi kwe-Afrika, kuphele i-tribalism, kuphele i-corruption, kuphele konke lokuyana okuletha usizi e-Afrika. kulethwe intuthuko endaweni zonke, sibe ngabantu abangasibo nje bokugebha igolide sithumele linjalo phecheya kumbe i-diamond kumbe i-oil. Pho-ke i-Africa Day ezaba lomehluko khona.
Kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe bebembalwa abantu abananzelwe lusuku ngokupheka ukudla kwesintu nokugqoka impahla zomdabu. Iningi lithi ngeke linanze ilanga le-Africa Day ngoba inkokheli eziningi zalamazwe zigcwele inkohlakalo, uncindezelo, ukuhlukumeza uZulu, ungananzi amalungelo oluntu kungela mbuso okhululekileyo kwamanye awo. Ngiyimane Studio 7, igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.